Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 Mphalakazi 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa ye lockdown le COVID okuyikho kwenze savala amanye ama programs anjengawe accelerator program. I program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile. So ngezinye izinto I COVID esichaye ngazo.
Abasakhulayo baseZimbabwe bathi lomnyaka ka 2020 ubenzima kakhulu. Ngoba iningi labo bebhekane lenhlupho ezithile ezibangelwe ukuqhamuka kwe-COVID-19. Kule mibiko yethu sebefika phose amashumi amane abafele engozini zomgwaqo kusukela ngelanga lekhisimusi. Ngakho ke uZulu ukhuthazwa ukushayela ngonanzelelo. Umahluli uJustice Benjamin Shikwere ubeke eceleni isinqumo kwisicelo sikaMeya Jacob Mafumi weHarare sokuthi yaphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebheyi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-COVID-19 ibulele abantu abahlanu, 5, izolo eZimbabwe. Osokukhubule inani lasebebulewe yiwo. Kwaba ngamakhulu edlula amathathu lengxenye, 354. Sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lantathu, 13,148, asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli, lokhu laqalayo ukuhlasela eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,705. Ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike ezigidi ezintathu, 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha, 63,344. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi edlula athoba minembili, 81.5 million. Ababanjwe belegciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bekuzigidi eziphose zifike amashumi amabili, 19.3 million, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 335,051. Kunjalo nje abasakhulayo baseZimbabwe bathi lomnyaka ka-2020 ubenzima kakhulu ngoba iningi labo libhekane lenhlupho ezithile ezibangelwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphazamisa inhlelo zabo zokuzithuthukisa empilweni ikakhulu kwezemfundo. Michael Webe Studio 7 usethulela lolu daba.
Abatsha bathi babhekane lenhlupho ezigoqela ukulahlekelwa ngamathuba langendlela zokuziphandela, ukwephulwa kwamalungelo abo kanye lokunye okunenginengi. Udubo olukhokhela kulazo zonke lube ngelokuphazanyiselwa imfundo ngoba isikolo lamakholeji kuvalwe okwedlula inyanga eziyisikhombisa ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19 ngomvimbitho. Umnumzana Nkosana Masibisa owasungula uhlelo lwe-Mat Life Business Incubation Center lwakoBulawayo uthi ukuvalwa kwelizwe nge-COVID-19 lockdown lonyaka kuphazamise inhlelo eziningi.
Ngenxa ye lockdown le COVID okuyikho kwenze savala amanye ama programs anjengawe accelerator program. I program enjalo siyimisile ngoba ilizwe belivalile. So ngezinye izinto I COVID esichaye ngazo.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ongumbalisi osakhulayo uthi ukuvalwa kwesikolo ngesiphangiphangi ufica elizwe elingakakulungeli izifundo zangalezi nsuku ezebulenjini ze e-learning loba ama virtual classes.
Kunje ngeke sithi izasebenza emaphandleni ngoba imuli eziningi emaphandleni azilamagetsi, akula ngitsho le computer ekhaya kumbe amafoni lawa lezinsuku.
Okusekelwe ngumnumzana Jingani Shoko, isikhulumeli senhlanganiso yabafundi bemakolleges eZimbabwe National Students Union.
Indlela kade ama online lectures kade yenzwa ngayo, it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqiniseni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uthi lo nyaka babone ukuqansa kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abatsha, ikakhulu ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown, esipha isibonelo sokwehlela abasakhulayo besifazana abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance. Onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lunetsa Imarova.
Ukubotshwa kwamantombazana la amathathu yinto nje engasimangalisiyo kakhulu, ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende lo vele kajintshanga into yakhe nenhlala yenza yakhe. Okwakathe sivele sokwesabisa kithi thina ama-activist ukuthi u-report emapoliseni, bokuyagcina sokuthi icala lakho.
Kodwa umnumzana Mnashe Mdutsa osakhulayo owesano-PF yena uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyahlonipha ilungelo loluntu, njalo abomthetho beqondile ukubopha labo abephula iziqondiso eze-COVID-19 lockdown.
Into engayitsho mina ukuthi akula nto okuthiwa abantu bafuna ukutshengisela betshengiselela imisebenzi kumbe betshengiselela ukuthi inkohlakalo ekhona elizweni. Into esiyaziyo thina njengabantu baZimbabwe ikuthi ukutshengisela lokhu kuyikutshengisela okuhambelana lokufuna ukungena esikhundleni sokubusa ilizwe. Abayouthi kumele abe involved elizweni, abachiyane lento yokufuna ukulisa uhulumende. Uhulumende enobhizi esebenzisa ukuthi sekuyenziwe iland audit, amayouthi kumele apply for iland naleyo. Sokwenzakale futhi ama-mines, abantu aba-apply for mining, aba-apply for i-farming, aba-apply for ama-loan through i-Empower Bank.
Ingcwethe ezibona ngentuthuko yabasakhulayo zithi lanxa uhulumende eseyekethise isiqondiso ze-COVID-19 lockdown ngokuvula isikolo ukuze abafundi beyenelise ukubhala imihloliso, akusizanga ngalutho. Kunje abafundi bathukuthele ngoba bengatholanga isikhathi esiyeneleyo sokulungiselela leyo mihloliso, njalo sebedibana lohlupho lokubona ukuqansa kwenani labo asebebanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus besesikolo. Lezi ngcwethi ziqhubeka zikhuthaza ontanga ukuthi baziphathe ngendlela eqondileyo ukuze bengamemethekisi coronavirus, bachiyane le mikhuba emibi yokwenza imicimbi ebabuthanisa bebabaningi enjengamavuzu parties, bagcine sebephula isiqondiso zokungasondelani duzane laduzane i-social distancing, ngoba leli gciwane selisidla amahabula kulezi zinsuku ukwedlula liqala ukungena eZimbabwe ngomvimbitho. Lalapho seledlule leli gciwane okulakho ukuthatha isikhathi eside ukuba lolu hlupho luphele eZimbabwe, abasakhulayo kuzamele badinge ezinye indlela zokuzithuthukisa lokuziphilisa bengameleli inhlelo zikahulumende, ngoba laye ulokunengi abhekane lakho okumele akulungisise. Ngimele Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Liwubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
UZulu ukuthazwa ukubana ashayele ngonanzelelo emgwaqeni ukuze kwenqatshelwe ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu engozini zomgwaqo. Lokhu kuza ngesikhathi kulembiko ethi sebefika phose amashumi amane abafele engozini zomgwaqo kusukela ngelanga lekhisimusi. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Indaba zengozi zomgwaqo eziphuma ezindabeni ziveza ukuba ngelanga lekhisimusi langelanga elalandelayo elangomgqibelo kufa abantu abalithumi lasiyagalombili 18 endaweni ezijeneyo zelizwe. Kuthi kuthanga emtoko kufe inani elifanayo ngemva kokungqikilana kwezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab kanye le-BMW zona bezithwele imuli ezimbili. Ngensonto ntambama izakhamizi zeGwanda zisele zikhuza emhlolo kulandela ukutholakala kwesidumbu somtshayeli phezu kwesihlahla ngemva kokuba imoto yakhe itshanele inye yaphuma umgwaqo. Umnumzana Tatenda Chinoda olwela ukuqedwa kwengozi zemgwaqo i-Roads for Life Champion phansi kwenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu owe-African Union le-World Bank njalo esebenza lo hlangotho le-Traffic Safety Council of Zimbabwe uthi kuyadanisa ukuthi kuleli khefu ingozi ezibe khona zidalwe ngabantu abazihambela ngezimoto zabo.
We have all have long been talking about combi drivers, lama passenger vehicle carrying drivers, but as we speak, statistics, evidence-based issues reveal that the private driver is the greatest cause of fatalities on our roads in Zimbabwe today, this festive season.
Sihlezi sikhala ngabachayeli bamakhombi lezimoto ezithwala uZulu kodwa kwamanje ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi abachayeli izimoto zabo bahamba phambili ekudaleni ingozi ezimbi emgwaqweni kulesi sikhathi sekhefu.
Uthi njalo ukudala lezi ngozi isiqubu lezimoto eziyabe sihamba ngaso ngakho ke ukukhuthaza uZulu kubachayeli ngonanzelelo sisiya kukhefu lo mnyaka omutsha.
The greatest cause of the fatalities that we have from these private drivers is speeding. Speeding does not come alone. It comes with euphoria, family euphoria, New Year euphoria. As we want to approach our New Year and celebrate it, there's that New Year euphoria. So we must keep our excitement at levels where we can manage them.
Okudala lezi ngozi kakhulu izimoto ezigijinyiswa kakhulu kodwa isiqubu kasibuyi sodwa kuba lo mdlandla obakhona njengoba kuthakazelelwa umnyaka omutsha uZulu uzajabula ukuphindwe kabili kodwa asijabuleni okulomkhawulo.
Isikhulumeli samapolisi eZimbabwe uMnumzana Ponyathi uthe basaphatheke ngodaba lwemtoko ngesikhathi sifuna ukuzwa inani lalabo asebefile ngalesi sikhathi sekhefu esithi basazohlala phansi bexwayisise. UMnumzana Ntaniso Mpando isakamuse Gwanda yena uthi ubona sengathi okudala ingozi emgwaqo lezi ukuthi abantu basuke bejabule okudlulisa amalawulo.
Abantu bonke bajabule bangumbe bayajabula ngalesi sikhathi sikaDisemba. Kuyabe kukhona okuncane, kuyabe kukhona ezikhwameni, kuphuma empuma bonus. Kulayo nali ikhisimusi abantu abayibo abayithathela phezulu kakhulu. Abakhohle ukuthi uvele yona ikhisimusi ivele yona iyinkonzo. Ayisinto yokuthi abantu bejabule beze bedlulise. Hlanga lokuthi abantu ngabe bayakhonza bejabule nje ukulingeneyo.
Nyake nyakufa abantu abedlula ekhulu 111 engozini zomgwaqo ngesikhathi sinye sekhefu lekhisimusi. Ngokuqhamuka kwe-COVID-19 abantu bebesithi mhlawumbe lonyaka lelinani liza kwehla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu bengahambahambi njengemvama besiyahlangana labemuli labangani bebaningi ngekhefu lekhisimusi lo mnyaka omutsha lonyaka emzameni yokuvimba ukuthelelana lula leli gciwane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umahluli uJustice Benjamin Chikoiro ubeke iceleni isinqumo kusicelo sikaMayor Jacob Mafumi weHarare sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebheyo esithi ufuna isikhathi sokuthi ahluzisise lolu daba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba amagqwetha amacele omabili ethule izizathu zawo kusiya ngecele abalimelayo ukuba kuyini abakucela kuJustice Chikoiro. Phezu kwalolu daba, uMafume ukhweze isicelo sokuba avunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail emthethwandaba waphezulu owe-High Court mhla ka-23 Mpalakazi ngemva kokuba elincitshiwe emthethwandaba kaMantshi uNgoni Nduna esithi ulakho ukuqhubeka ephazamisa ukwahlulelwa kuhle walolu daba nxa engaphiwa imvumo yokuhlawulela ibail. Igqwetha likaMafume uMnumzana Thondirai Bhatasara ulandisa ngokwenzakale namhlanje.
Today it was the set down date for the appeal hearing in the matter of Jacob Mafume, the mayor of Harare versus the state.
Lamhla bekulusuku lokuzwa udaba obeluphakathi kukameya weHarare uJacob Mafume uhulumende. Umahluli uJustice Chikoiro uzoye ukwethulwe ngamacele omabili kulolu daba. Uhulumende yena usiphikisile leso sicelo ngemva kokuba isizwe inhlangothi zonke kulolu daba. Umahluli usibeke eceleni isinqumo sakhe uthisho ukuba uzesethula ngemva kokuhluzisisa konke okwethulwe kulo umthetho wendaba.
Amagqwetha kahulumende kulolu daba uMnumzana Richard Chikosha lo-Arthur Bosha bakhuthaza idale le-High Court ukuba lingaze lasigenqula leso sinqumo esathathwa emthethwandaba kaMantshi ngoba sasiqondile besithi ngoba elakho ukuphazamisa abafakazi uMafume nxa engavunyelwa ukuhlawulela imali yebail. Lanxa uJustice Chikoero engazange acho kuba uzokwethula nini isinqumo sakhe, igqwetha likamafume lithi balethemba lokuba kuzokwenziwa maduzane nje. Amalunga ebandla leMDC Alliance abekade besemthethwandaba lamhla abagoqela umsekeli kanobhala obona ngezokhetho unkosazana Ellen Shiriedenga aveze ukudana okukhulu ngesinqumo sikamahluli.
Besikhayelela ukuthi sizaphiwa isikhathi ukuthi ibail yakhona ihe ukuthi ijudgment izaba khona njengoba kade kuyijudgment ikuyi-agent court application. So it means ukuthi it's an indefinite decision and asazi ukuthi kuzaba khona nini, into ebuhlungu. And futhi ngasikhangela into ezenzakalayo ikakhulu ku-local government la okwenzakalayo ukuthi yebo ama-mayor ethu ama-councila ethu amaningi seqotshiwe. Lo Jacob Mafume izolo uthiwa kule ncwadi evela kuminista uJulia Moyo ukuthi uthiwa kasangumeya.
Mhla ka-17 Mpalakazi, umthethwandaba kamantshi uncitshe uMafume ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail edabeni alwetheswayo lokuthi ubephazamisa ukuqhutshwa kophenyo ecaleni aletheswayo lenkohlakalo lapho kuthiwa watholisa udadewabo uRotina Mafume indawo yokwakha kanye lonobhala wenkampani yakhe uRuthendo Muvuti. Kusenjalo amakhansela edolobho leHarare lamhla akhethe uKhansela Stuart Mthizwa ukuba abe esabambile isikhundla sikameya lanxa abavotileyo bebenganeli inani labadingakalayo ukuba kuthathwe leso sinqumo. UKhansela Mthizwa ukhulumisane lalumsakazo phezu kokukhethwa kwakhe ukuba kube nguye osaphethe lesi sikhundla.
I'm now officially the ex-mayor, and the rest will actually sit down and talk.
Yini esengisaphethe isikhundla sikameya ngokusemthethweni. Sizohlala phansi ke ukubonisana ukuthi wenze njani ukuthi umsebenzi kamunicipala uqhubekele phambili.
Amakhansela la athi akubone kufanele ukuthatha lesi sinqumo ngemva kokunanzelela ukuba bebenganeli inani elibethwa ngumthetho, njalo uKhansela Mthizwa evele engumuntu obesaphethe lesi sikhundla ngemva kokubotshwa kukamafume lokumiswa umsebenzi womsekeli wakhe uKhansela Lakson Mukunguma izolo ngumphathi ntambo wezabelo uMnumzana July Moyo. Umthetho we-Urban Councils Act uthi wona kumele kube labantu abalichumi lasikhombisa phakathi kwabangamachumi amane lane ukuthi kuqhutshwe umhlangano walolu hlobo kanye lokuthatha isinqumo esifana nalesi. Kulo umhlangano amakhansela athi kuqakathekile ukuba uguqulwe lumthetho kunani elibethwayo ukuba yilo elivumelekileyo ukuthatha isinqumo salolu hlobo ngoba lingumgoqo ekusebenzeni kwabo njengoba iningi lamakhansela la sewaxotshwa umsebenzi ngemva kokususwa kwabo ngabebandla le-MDCT. Kolunye udaba, umthethwandaba we-High Court uthi uzaluhluza kusasa udaba lwesinye isifundi sekolleji le-University of Zimbabwe u-Alan Moyo, yena obotshwe mhla ka-7 Mpalakazi labanye bakhe besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngendlela elodlakela. Lokhu kuvezwe ngumahluli uBenjamin Chikoweru ngemva kokuba luphindele njalo emthethwandaba lamhla ekunanzeleleni ukuba belususiwe kuluhlu lwezindaba obekumele zihluzwe izolo mhla ka-28 Mpalakazi. Igqwetha likaMoyo uMnumzana Obey Shaba utshele umthethwandaba ukuba akalankinga yokuba luhluzwe kusasa mhla ka-30 Mpalakazi, njalo amagqwetha kahulumende avumelene lakho lokho. Lanxa abanye bakhe abotshwa labo abayisikhombisa bavunyelwa ukuba bahlawulele isibambiso sebail edale likamantshi, uMoyo ulincitshiwe lelo thuba esithi ulakho ukubaleka elizweni icala lakhe lingakapheli uhluzwa. UMoyo labanye bakhe babikwa baya esilindweni samabhasi eseCopacabana eHarare mhla ka-3 Ntulikazi ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele efuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umnyaka ka-2020 ubungumnyaka onzima kakhulu kuye wonke umuntu eZimbabwe. Laloba uhulumende ezamile ukuvala esithi umumo womnotho uhamba kuhle. Okukhona emphakathini kwehlukene ngoba abantu besehluleka khona ukuthola ukudla kokuphutsha ilanga. Igciwane le-COVID lalo likhwaze ngolaka ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni kunyanga ezimbalwa ezedluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo somnotho weZimbabwe sesile minyaka eminingi silokhu sixega osokwenze iningi likaZulu libhekane lobunzima obugoqela ukuswela ukudla, ukulahlekelwa imisebenzi, ukuswela imithi ezibhedlela, kuthi izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, odokotela, ababalisi zikhalele umsebenzi okwezinyanga ezimbalwa zikhonona ngeholo elincane eligugudeke ngamandla ngemva kwamanyathelo athethwe nguhulumende awukuqondisa isimo somnotho. Lo nyaka umphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, ugqibe uhlelo lwe-Transitional Stabilization Plan, i-TSP, esungula olutsha olwe-National Development Strategy, athi luzasebenza okweminyaka emihlanu ezayo. Uhlelo lwe-TSP lulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obukhulu ngenxa yezinqumo zikahulumende ezokumisa ukuhlawulela ingxenye yendleko yamandla kagetsi eyamafutha ezimota lokunye wakhuphula inhlawulo yemithelo eye-income tax. UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eNakora, yena usola umbuso okhona elizweni.
Ngaphansi kwembuso weZANU-PF kayikho into engasebenza, akusoze kwafakwa kwaba lento esebenza ngokuba okupolileyo yipolitiki yakhona, izenzo zeZANU-PF, impilo yeZANU-PF, amacebo eZANU-PF ngeke asebenze noma sekutheni. Ngalizwa stabilization ngathi bizwe lokhyana bakubize ngaleli gama laleliyana igama. Inkinga kubole inhliziyo yeZANU-PF, kubole ingqondo yeZANU-PF, kubole amacebo eZANU-PF. Ngakho leli lizwe lizahlala lifile kuze kuphume iZANU-PF embusweni. Asiyo economic policy eyinkinga.
Unkosikazi Ethel Chuma oyisisebenzi sikahulumende ukhala ngeholo elincane abalitholayo.
Imali yethu esiyiholayo iyinhlekisa nxa sikhangele umumo okhona elizweni lethu. Lokhu kusuka kusenze sizibuze ukuthi siyangaphi lemsebenzi yethu, ngoba akusabhadali njengasesitishini, akubhadali nxa sikhangela okwenzakala phandle langapha nge-economy yethu. 6,000 RTGS vele kayeneli, kayenzi lutho ngendlela vele yokuthi kumele kulungiswe i-currency yethu ukuze sikwazi ukuthi siphile.
UMnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kasela themba lokuthi umnotho welizwe uzalunga.
Akusila currency esebenzayo lapha eZimbabwe. Sisebenzisa ama-currency amaningi amanye amazwe njalo angayisiwa futhi asebenza ngaphi. Yasetshenziswa i-government. Kubesokusithi abantu nxa behola futhi babehola imali yalapha ebengasahambelani lokuthenga kwezinto ezabe zithathwa nge-forex. Economy yethu igcina isingasakhanyi ukuthi kwenzakalani, iyangaphi.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabaphila ngokuthengisa, ukhala ngomthelo we-tax okumele bawuhlawule nyanga zonke.
Tax yama-informal traders engange-$30 a month. Kambe ngubani owayibamba yona le imali? Uhulumende mbona ngani osidudisele kakhulu thina ama-informal traders. I-tax yangkhona inkulu kakhulu ukuthi vele yi-tax leyi ende imali ebhadalwa ngenyanga, hayi la ngomnyaka. Mbona ngathi vele hayi lapha sokuyukuthi kuthiwa sihlale phansi singasebenzi.
Unkosikazi Mayibongwe Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi isimo somnotho sidida ingqondo.
Nxa sikhangela ukuthi izimali yethu ayisebenzi kwamanye amazwe, kuhle kusitshele okunye. Kathesi izimali zesikolo zikhwelile zaba ziningi, kodwa izikolo ziyathi sezivulwa imali zangkhona zayesezingasasebenzi. Uhulumende kakhangelisise ngoba kutsho okukhulu nge-economy.
Abasakhulayo labo bakhala ngokuncindezelwa isimo somnotho welizwe. Omunye wabo umnumzana Dalubuhle Moyo
uvumela ukuthi abantu abanothileyo bahlale benothile, abangabayanga bahlale bengabayanga kumbe bebe ngabayanga ngokuphindaphindiweyo. Abantu abalemali nethi abanothileyo balezindlela zokuthi inotho yabo bayiqinise njalo baqhubeke benotha. okunye okubuhlungu yokubana imali yalikuleli ibond note nxa uyizama uyiqathanisa lamanye ama-currencies uthola ukuthi ugcina ungalalutho.
Imbangela yomonakalo womnotho igoqela imisebenzi yenkohlakalo ebhahileyo kungatsha zikahulumende, ukubandlululwa kwezinye izabelo kanye lesimo sezombusazwe esihleli njalo nje silekudoniselana lokufuthelana, hathi phakathi kwamabandla aphikisayo kuphela kodwa laphakathi kwawo kubangwa izikhundla. Laloba uZulu ekhonona ngesimo somnotho athi silalisa uMangoye eziko, umphathintambo wezemali uhlala esithi amanyathelo kahulumende la aselethe inguquko amisa ukwehla kwesisindo semali yeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, kulabadlali abayithoba munye munye phakathi kwabangamashumi amabili nantathu ababumba iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors asebetholakale bele-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali laba bayingxenye yeqembu eliphakathi kwamalungiselelo okuyaphatheka komncintiswano we-African Nations Championships ozaqhutshelwa elizweni le-Cameroon ngomnyaka ozayo. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA uXolisani Gwesela uthi abadlali bahlolwe ekuphendukeni kwabo bevela kukhefu lekhisimusi.
Sasibakhululile ukuba baye kukhisimusi njalo ekuphendukeni kwabo, sibahlolile kwatholakala ukuba abayithoba munye mune balomkhuhlane we-COVID-19. Silandela isiqondiso zabe-World Health Organization ukuthi bahlaliswe bodwa bengahlangani labanye njalo baphinde bazise imuli izihlobo abangani labanye abantu abangabeke bahlangana labo ukuba sebetholakale belomkhuhlane. Umhulumende simazisile kanye lababona ngezempila kahle kumasipala yedolobho yeHarare labe Confederation of African Football labo sibatshelile ukuba yilo udubo esesihlangane lalo.
Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Bele uthi yena iphutha elenziwe izinkokheli zomdlalo wenguquko leZimbabwe yokungalandeli inkuthazo yokuba abadlali bengahlangani labanye abantu abangelani leqembu iBiobubble concept ngesilungu.
Kwesinye isikhathi vele it's pointless lokwenza ama-test akhona. Like look at it, abadlali kumele ngabe bahlala bevikelekile ngaso sonke isikhathi. Manje iqembu lama-Warriors belidlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu alabadlali abakade besuka ngakibo. Lokhu ngabe kufake abadlali engozini eyokubanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Njalo kathe sikunzima ukuba wazi ukuba isifo sivele ngapi.
Inkokheli yeqembu lama-Warriors ibize abadlali abangamashumi amabili nantathu ukuba kube yibo abaphenduka enkambeni bezoqhubekela phambili ngamalungiselelo okuyadlala kwimidlalo ye-CHAN. Abadlali laba ngababalisa onozinti u-Ariel Sibanda, uSimbarashe Chinani kanye no-National Charger. Imvimbi ngu-Peter Muduwa, uPatson Jaure, uTafatswa Jaravani, uIan Nekati, uKeja Amin, uCarlos Mavurume, uPaul Govere kanye no-Andrew Mbeba. Abadlali benkabeni yenkundla kulo talent Chambuko, uRichard Hachiro, uRonald Chitio, uGabriel Nyawa, uWellington Erera, uLeroy Mavunga, uTatenda Tavengwa, uKing Nadolo kanye loDenver Mukamba. Abagadli kulo Thawanda Nyamandwe, uOpril Chirinda kanye loFarao Matare. Ngimele Studio 7 ngoJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kule mibiko ethi sebefika phose amashumi amane abafele engozini zomgwaqo kusukela ngelanga lekhisimusi, ngakho ke uZulu ukhuthazwa ukushayela ngonanzelelo. Umahloli uJustice Benjamin Chikoero ubeke eceleni isinqumo kusicelo sikaMeya Jacob Mafume weHarare sokuthi yaphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebhendi. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Francis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.